Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 26 uNhlolanja 2023 ngoGiftube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke ihlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka 2023. Inkinga yakhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama reforms.
Isukuzinga eliphezulu imikhankaso yokhetho oluzayo abaphilisayo bekhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuzulu wonke weZimbabwe. Umnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo.
Abakubandla leZanu PF Party abantu bonke balelungelo lokukhankasela ukhetho oluzayo. Kwezamasiko sixoxa ngokulaywa kwesifazana kusesiya kwenja. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe asekhankasa ngamandla eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Amabandla aphikisayo athi kawakhankasi kahle ngenxa yokwalelwa ngamapolisa ukuba aqoqe imihlangano kaZulu. Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi batholise nzima ngamapolisa.
Sesiqalile ke imikhankaso yethu ke inhlelo zethu ke ukubana ke silungiselele ukhetho luka 2023. Inkinga yakhona ukubana ke njengoba sakhuluma ukubana kulungiswe udaba lama reforms. Ngenxa yokubana kukhankasa kunzima kakhulu kakhulu indaba yokumiswa kwamarali, amapolisa sitshengisa ukubana engasivumeli ukubana ke senza amarali ethu njalo ke indaba ke yodlakela lodlame kakhulu emaphandleni kutshaywa ke kwamasupporters into enkulu kakhulu esibona ngani fanele ilungisiswe indaba ye-violence. Osithathu indaba ye-free coverage kumidiya ngenxa yokubana imidiya kufanele ivumele kakhulu ama-state broadcasting institutions anjengabo ZBC lama-radio ukubana ivumele ke amaphathi wonke atshiyeneyo ikakhulu thina ukubana sivunyele ukubana ke siyekhankasa lokhu yakukabonakali.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nomzamo Precious Ncube okubandlaleli esigabeni seBulilima othi akukabi lodlame lwezombusazwe endaweni le.
EBulilima besingakaboni ihlupho. IBulilima yona ijwayele ukuba yindawo ethuliyo loba sila wamahlongandlebe lapha lalapha yana kodwa ke ayandanga ukuba lodlame. Sisakhangele ngamehlo khozi okwakathesi ukuthi isimo sihamba njani kodwa besingakabi lalo uhlupho. Okusasihlupha nje ukuthi amapholisa ayafuna siwatshele la ma-meeting ethu a-private okungamelanga ukuthi siwabike emthethweni kodwa ke hayi besingakabi lohlupho. Besisakhankasa kahle nje eBulilima.
Bayakhala labanye abakumabandla atshiyeneyo abagoqela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okumanyano we-Freedom Alliance.
Okubhekane lamabandla awezombusazwe eZimbabwe nxa kukhankasela ukhetho oluzayo kunzima kakhulu. Amabandla abhekane lokudilika komnotho i-hyperinflation okuyikuthi ukukhankasa kwawo kuhle kube nzima khonapho. Ukuthi umnotho ufile imali kayikho ukuthi amabandla abe le mali. Kube sokusiba ngcono ibandla libusayo ngoba lona lizathatha imali ekahulumende lincwebe bese lisenza imikhankaso yawo. Okunye futhi amabandla abhekane lakho yilokho esingathi yikuqhekeka kwawo especially lawa aphikisayo i-disorganized opposition. Ukuthi ke ngolunye uhlupho futhi lona lolo oluzawalimaza kakhulu ke amabandla njalo umhlaba okudlalelwa khona umagodigodi ulungela kakhulu ibandla elibusayo nxa sikhangela ukuhlala kusenzakala ukuthi amabandla aphikisayo angavunyeli ukwenza imihlangano avinjwe wenza imhlangano angatholi ama clearance letters emapoliseni. Njalo okunye sikubonayo esibona sokusenzakala kobulawayo ukuthi kukhuthazwe abantu ukuthi kabadelele imithetho yecouncil lezinto eziningi ukuze kuthiwe khona i-opposition iyehluleka. Ngolunye uhlupho olukhona lona lolo. Loba singakungakabikela lokhu esingathi ludlame olokuthi abantu batshaywe kumbe babulawa okwalesi sikhathi, uhlupho olukhulu lukhonapho. Lokho-ke kuyabe kuzakwenza ukuthi-ke kungabi lokuthula kwalolu khetho lungakhululeki futhi.
Kodwa ibandla leZANU PF lithi lona selingena kuZulu likhankasela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leli. Umoyo uthi kulabanye abantu abakumabandla aphikisayo abaphehla ingxabano eZimbabwe.
Vele wonke umuntu waseZimbabwe uthabile ukuthi lo ngumnyaka wokhetho. Umnyaka wokhetho kuZulu wonke weZimbabwe ngumnyaka wokuthi abantu bakhethe inkokheli abazifunayo bekhululekile. Kulabanye njengokwazi okwenziwa ngamazwe angaphandle abatshona behola ngokufuqa i-information engayisiyo. I-narrative abayifuqayo bathi bona kwelaseZimbabwe akula i-democracy, kwelaseZimbabwe akula freedom of choice. Khonoku mina ngangazi ngakusapota. Elami ibandla ngikhulumele kwelethu isayidi, elami ibandla likhululekile. Khathesi sesiqalisile imisebenzi yokuthi siqale sizihlole thina njengebandla ngaphakathi, sibe sesiphumela phandle sisiyakhankasa sikhombisa abantu abangaphandle kwephathi. Ngalokho mina ngiyakuthakazelela ukuthi sesisiya ekhethweni olutsha, sesiyadinga umongameli omutsha welizwe. But wephathi simfakile kuCongress, sesisuka lapha sesiyadinga umongameli omutsha welizwe. Kuyimvumo lemfanelo yesizalwane sonke selizwe laseZimbabwe. So ngithanda ukuthi ngibonise uZulu wonke ukuthi hhayi wonke umuntu ukhululekile, ibandla lami likhululekile. Sifike ebantwini, sifike lasezingeni lapha kade singacabangela ukuthi singafika khona, ngoba i-Second Republic le ivulile okuthiwa yi-media space. Wonke umuntu ukhululekile, elami ibandla likhululekile. Siyafika lapho esifuna khona, sifinyelela wonke uZulu lwasemadorobheni lwasemakhaya.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho olukhulu lonyaka. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. Unkosikazi Nobuntu Dlodlo Mbambo, umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele Ireland, kule nkundla yokuxhumana labanye bakhe kanye loZulu kuFacebook, lapho axoxisana khona labantu ngokujiyeneyo.
Ngikhuluma lapha ngise-Ireland, ngisebenza ngingumongikazi. Ngibuye lapha e-Ireland ngo-year 2020, ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile kunzima. Kodwa yisi sikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni, ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-Ireland. Ukufika kwami lapha e-Ireland, ngingatsho ukuthi kwaba nzima kancane nje, ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe, but imisebenzi yami kwakumele ibonakale, ngihambe emsebenzini kunzima kunjiyana. Ngisesaba ukuthi maybe umkhuhlane lawo ngizathi nangiwutholile wona lowo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngaflathela ngatshiya imuli yami ukuthi ngikwanise, ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami njengoba naisimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-Ireland kunzima kunjana, ngafika ngasekla ngasebenza, ngilethwe yikhampani. Ikhampani eyandetha lapha yanyenzela konke oku-include ama-flight tickets, ama-permits, konke labo lama-visa.
Liphila njani khona ngapho e-Ireland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathesi lokhu engigcinwe kahle kakhulu. Lokhu engisebenza le company eyandletha kuyona le indawo. Engingakutsho yikuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyona le indawo, sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga, wonke umuntu khanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe. Kukhanya kuyabajabulisa kakhulu ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa siyenelisa ukuthi sigcine lezi mbuli zethu esazichiye emuva. Siyenelise futhi njalo lokuthi lanxa sachiye izimbuli siyenelisa ukuba letha kumbe ngabantwabethu kumbe ngomkethu sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyona le indawo yase-island. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-island ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando engela bandlululo, esinika konke okumele sikuthole noma yini, konke okwakhathesi ayi angilansolo, konke kuhamba kahle sibili. Ngiyathokoza, ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe, ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe lilothando, labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.
Unkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo ngumongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele island. Zangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Jill Biden olensuku ezimbili ekwele Kenya namhla othekelele esabelweni esingcelelane lele Tanzania okulendlala empi. Utshele izakhamizi ukuba kuqakathekile ukuthuthukisa abesifazana namankazana kuze umnotho welizwe leli lawo uthuthuke ngemfanelo. Uncome kakhulu inhlelo ezabantu ezitshiyeneyo kwele Kenya abazama ukuziphilisa, kukhangelwe ukuba uzabuyela kwele Melika kusasa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho le-Russia elithenjwe okwamagama lithwaliswe nzima ngele-Russia esabelweni seDonetsk. I-AP ithi eleBritane lethule umbiko lo lisithi 155th Naval Infantry Brigade yakwele Russia ibona ntuthu. Lokhu kwethulwe ngesikhathi amazwe akuhlanganiso ye-NATO efakele ele Russia labayisekelayo ezinye njalo izijeziso ze-NATO. Abantu abaningi lokhu bevota kwele Nigeria loba ukhetho lokudinga umongameli lokumele lugqitshwe izolo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ikhomishini ebona ngezokhetho ivumele abantu ukuba bevote namuhla endaweni obokucatshangelwa ukuthi kuzaqhamuka ubudlwangudlwangu. So isikhathi sezamasiko. Usigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokulaywa kwabesifazana abangena emendweni. Siqale saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Cynthia Dube. Kuhamba njani Madube kulezi nsuku?
Ukulaywa kwakuqakatheke kakhulu ngoba bekugwema izinto eziningi, bekuletha inhlonipho ma umntwana efika emzini lapha endele khona. Okwakumqoka kakhulu ukuthi abantwana basuka belayiwe babekwazi ukubekezela, babekwazi ukumelana lezimo abahlangana nazo, ngoba besuke betsheliwe ngabo anti labogogo ubana la, kumbe ngithi ubabakazi ngolimi lwakithi labogogo, uthi la uyakhona akusekini, konke ozokuthola kusenzakala lapho ngokwalapho. Indoda noma ibuye ekuseni awuyithonisisi, awucebi, uyayihlonipha kunjalo. Konke lokho bekuthathwa sikusebenzise noma bekusiba buhlungu ngesinye isikhathi, kodwa ngoba besuke sitsheliwe ukuthi nathi imizi yethu yama ngalesi sizathu, besikulalela sikulandela. Okwamanje akusela kulaywa, umuntu sevuka bathandane namhlanje, in 3 months time sebehlala bonke, yikho imizi yabo ingasami isidilika, sokusiba lokubulalana phakathi. Ngoba umuntu lo, kumbe ngithi lo owesifazana, usuke engazange walaywa, engasazi ukubana isimo azahlangana naso kumele asibekezelele kanjani kumbe asiphathe kanjani. Basuke nje abantwana bethu umuntu azendise, babona kungasaqakathekanga ukuthi ukulaywa into ehlonipheka kangakanani, yayisenzelwani.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcweti kwezamasiko.
Uma sikhuluma ngomalokazana sikhuluma ngomuntu osekhethe ukutshintsha isibongo sakhe, sesiyasebenzisa isibongo sakwakozana. Umuntu onjalo akaphombi ukuphuma njengalokho esesikubona manje, omalokazana bamanje, umuntu osuka esiya eGoli ephenduke esengumalukazana wakomunye umuzi. Umuntu uyahlala mase bona ijaha uyahamba kubo anti, lejaha lalihambele kubo anti balo, kubo babakazi balo, kuyenzwe kukhokhwe zonke lezo nhlawulo ezisuka zifunakala kwaninazala wentombi. Mase zikhithiwe lezo nhlawulo ke umalukazana o-anti bakhe, obabakazi bakhe nabogogo bayabhoda naye eziphaleni ngale bemlaya bemfundisa ngoba bona basuke sebadlula kikho sebekubonile ama-challenges angkhona. Bemlaye yikho uzwa kuthiwa izalukazi ziyahamba ziyomflathela umakoti zimdunusele eziphaleni ngale. Basuka besenza bale mikhuba yabo ogogo abayenzayo uma bekhupha umalukazana bemlaya ukuthi oyabe suke efike wakuthola khona ngale noma efike wathola bethakatha kwaninazala wawukhetha lowo muzi kufanele efike elandele lokhu. Yikho bemlaya kanjalo ogogo nabo anti.
Lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube kanye lomnumzana Nkululeko Gobalanda Made ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungomane Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje ke siza kuqhubeka ke ngesifundo esasifunda encwadini kaMateyu chapter 6 verse 9 lika 10. Sike sakhangela ke uverse 9 kunkonzo edluleyo. Namhlanje sizale sikhangele ukuthi uthini kahle lapha uMateyu uma ebhala ngomthandazo wenkosi. Sithe sikhumbuzane ke ukuthi ufundeka kanjani, ufundeka kanje senzela ubana ingqondo zethu zikhumbule, abanye njalo mhlawumbe kabezwanga. UJesu uthi kuverse 9, mali khuleka ngokukhuleka kanje lithi baba wethu osezulwini mangcweliswe igama lakho. 10, mawufike umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Lapha kulezinto ezimbili kukhulunywa ngombuso kaNkulunkulu ukuthi mawufike umbuso lowo, lentando kaNkulunkulu ukuthi kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Intando kaNkulunkulu kuthiwa kayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Ngibona ngathi iningi lethu nxa kukhulunywa ngezulu siyibona indawo enhle elokuthula, indawo engela kuhlukumezeka kwemiphefumulo yabantu. Siyayibona izulu leli elabona uJohane esekhutshwa mehle esesiqhingini sasePatmos uthi ngabona izulu elitsha elambuliwe. Yikho incwadi yokugcina eBhayibhile isithi isambulo yikwambulwa kwendawo leyo esithi lizulu. UJohane ayichazisa kahle konke ukuthi indawo yokuthula, kulalanga elishisayo, akula ugula, akula ngxabano, akula kuzondana. Yilo izulu lelo elabona uJohane. Abe lapho mathe uthi na intando yakho manje emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini, kutsho ukuthi emhlabeni intando kaNkulunkulu iyasilela. Emhlabeni kwenziwa intando zabanye abantu abangasiyo uNkulunkulu. Emhlabeni kuyazondwana, kuyathethiswana, kuyabulawana, kuyakhohliswana, kakuhlonitshwana. Kulowo lalowo uyazikhangelela, akhohlwe ukubana nxa elikholwa lanxa engasilokholwa kodwa intando kaNkulunkulu eyenziwa ezulwini ngeyothando, ngokuzwisisana, ngokubonisana, yindawo engelabuhlungu. Njengasemhlabeni sibangelana ubuhlungu, kugcwele inkohlakalo, kugcwele ukweyisana. Yikho ubona kwesinye isikhathi ungakhuluma iqiniso abantu bomhlaba abanye iqiniso kabalithande bayalizonda, sebakholisa amanga kanga sibakholisa lokudla okugcwele igazi inhliziyo zabasela nembeza ngoba intando kaNkulunkulu kabayazi lanxa beyazi kabafuna ukuyilandela uThumateyu intando yakho uNkulunkulu kayiphendule umhlaba ube lizulu kuhlaliswane kuhle kuthi labo abadubekayo bangaze badutshwa yizinto ezingalungiseka uthi kasihlalisaneni kahle sihambe impilo efanele ukuthi sihambe ukuze siye ezulwini asikhulekeni baba sicela ukuba nentando yakho yenziwe emulini zethu kanye lelizwe lakithi kake lifunde likwazi ukwenza intando yakho ngojesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
So isikhathi sabatsha. Lobata namhla sixoxa lo Simon William Muleya ukhona ngale ke Bhinga. Siyawamukela kuhlelo Muleya kunjani?
Mina ni right baba Dube.
Uphila njani kolapha eBhinga?
Lapha eBhinga siphila kahle baba Dube.
Singathi liphila ngani? Wena wenzani kanti?
Mina empilweni ngiyilimi, ngiyalima, ngiyazisebenzela okwamandla, ngisebenzisa amandla ami.
Akusitshele ngokujulileyo sibili ukuthi wenzani.
Mina engikwenzayo kathesi ngilimi okhangalene lo umhlabathi. Ngiyafuya inkukhu, inkomo, imbuzi. Kathesi esimini yami kulomumbu namazambane. Yikho engiphila lapho khonokho.
Izifuyo ulani? Ulenkomo, ulamadonki ulani?
Yilenkomo, yilembuzi, yilenkukhu.
Kunceda kanganani konke kulokho?
Lokhu kuyancedisa kakhulu ukuthi ngase ngifuna ukuthi imali yokusebenzisa eyabantwana besikolo noma ukuthenga ukudla sibili nokunye okujenejeneyo okufaneleyo ukuthi njengabantu sikwanise ngifike lakho. Ngiyathengisa izifuyo zami kumbe izilimo zami.
Singathi vele awudingi umsebenzi khonapho, vele ungaphi indawo lapho khona khonapho njalo awudingi umsebenzi.
Lapha ngikhuluma ngisesiyabhuwa anginelisi ukudinga umsebenzi njalo ngibona ukuthi kuzisebenzeka kini njengomuntu osakhulayo kuyanceda kakhulu kulokuthi ngiyisebenzise.
Ule plazi kumbule nsimu encane nje khonapho?
Angila plazi, nginensimu enye encane.
Akuvale ngamafitshane khonapho ke utshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunjani.
Ngingathi mina ngamafitshane into eqakathekileyo empilweni ukuba lombono, ube ngumuntu ohlonipha umbono wakho, ube ngumuntu osebenza ngamandla. Ubona ukuthi empilweni akulomunye umuntu ongakhwanisi ukuthuthukisa, njalo akulomunye umuntu ongakhwanisi ukusebenzela. Wena ungakhwanisi ukuzisebenzela, kuyayenza ukuthi impilo ithuthuke, njalo ukhwanisi ukuenelisa ukugcina abantwana njalo lezakhamizi.
Ye, lamhla-ke besixoxa lo Simon William Muleya, ijaha elikhona ngale eBhinga. Siyabonga kakhulu, ungadinelwa kusasa Muleya.
Ngiyabonga.
Wezemidlalo wayengumdlali weqembu leIslanders kuminyaka yabo 1960. UBilly Sibanda uthi leli qembu belivele liyithimu yezwe lonke ngitsho lakudala. Kubika uJoseph Njanji.
USibanda uthi iqembu leHighlanders kaliqalanga eminyakeni edlileyo okwaziwa njengethimu yezwe lonke, kodwa livele lilembali yokungakhethiyo umhlobo.
It has always been a cosmopolitan, multilingual.
Belivele iqembu leli lisamukela abantu abadabuka endaweni ezehlukeneyo njalo abayimhlobo etshiyeneyo. Yikho lalisaziwa njengethimu yezwe lonke. Yikho phela ngensuku zethu sasilabadlali abanjengabo Itai Chiesa ababevela eHarare. Kuqembu leHighlanders wonke umdlali ubekhulelekile.
USibanda uqale ukudlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka 1965 ngemva kokuba leli qembu lilahlekelwe ngabadlali abasuka bayabumba elinye iqembu.
That time I came at a very
Ngaqala ngesikhathi esinzima ngoba iqembu lalahlekelwa abadlali abathiya bayabumba iqembu leCobras. Iqembu lasenkingeni lidinga abadlali, yikho thina sadinga ukuthi sizolidlalela singabafana sivela esikolo.
Usibanda udlale ngesikhathi iqembu leHighlanders elimenywe ukuba libe ingxenye yeligi okwakuncintisa amaqembu aphuma elizweni jikelele, njalo uthi kwakungekho lula.
It was tough that time because
bekunzima ukuba sibumbe iqembu eliqinileyo ngaleso sikhathi, kodwa besizimisele ukuphakamisa iqembu lethu obekusenza ukuthi sidlale ngokuzimisela okukhulu.
Owadlalela iqembu leHighlanders waphinda njalo waba umqeqeshi walo uCosmas Zulu, laye ugcizelele ukuba iqembu leHighlanders belivele liyamukela yonke imihlobo ngitsho lasiphi sabelungu.
Abadlali abamhlophe baqale kudala ukudlalela iqembu leHighlanders. Imbali yakuveza ukuba abaqala ngakhathesi bekukhona uBoot Vanas, uKevin Dubali kanye loMark Watson. Mark Watson besingabagadli sonke, uyakubona ke ukuba lisuka ngaphi ibizo elithi ithimu yelizwe lonke.
Iqembu leHighlanders limenywe izinkokheli zesigaba seRhodesia National Football League ngomnyaka ka-1966, njalo ngemva kwalokho belidlala kusigaba seBulawayo Amateur Football Association. Usibanda uke waba umqondisi weqembu leHighlanders ngesikhathi esethethe umhlalaphansi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Nansi inzwisa yengoma ezakwethulwa kusasa.
Salubonani kuStudio 7 obingelelayo ngumbonisi isibongiswa komvundla uJiyane lapha eDatamshena la ngeCholocho. Kwezomculo umlungisi iVictim agenda ngicula umaskandi. Ngilethulela isindle track yami ka-2023 engicula emvaleliso ubaba wami onzalayo njengoba ehamba wanishiya emhlabeni. Bengiyicula inhliziyo idabukile kodwa okungasenani ithi alale kahle. Ngilethulele yona iyoqala ukutholakala sasa ngesi-2027 izokutholakala ku-YouTube secha ngokuthi umlungisi iVictim. Abanesifiso sokuxhumana neVictim umlungisi bengaxhumana nami kule namba, ngiyatholakala ku-WhatsApp nakumakhozi iyatholakala o-65-361-8190. Ku-Facebook umlungisi Mkhuphe Lungisi MK. Bese kuthi TikTok iVictim 161. Ku-YouTube ngiyatholakala nakhona ku-YouTube Lungisi iVictim. Nezinye ingoma zakwamanye ama-albhamu eminyaka edlule ziyatholakala online, ungayisearcha uthi Mlungisi nothi isihloko uphumama kuyovela nje i-albhamu, download ingoma oyithandayo. Ngiyabonga.
Jagalekaya, singakagqiba uhlelo lwamhlanje othi sihlangele besilazo. Izikuzinga eliphezulu imikhankaso yokhetho oluzayo abaphikisayo bekhala ngokwenziwa ngamapholisa. Abakubandlela ezanu-PF bathi bonke abantu balelungelo lokukhankasela ukhetho oluzayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthembo Sithemba uKip Sidube. Lilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.